VOA Ndebele.
Walamukela ku Studio 7 ngolwesithathu ekuseni zibu kunhlolanja 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iziphathamandla zebutho zithi zizimisele ukususa amasotsha emphakathini abuyele enkambeni sawo. Alubana abona ngokulondolozwa komthetho bengathi uxolo
ulokhano ko uchazeka abantu besiya kwezinye indawo eziyazi zilabantu abaningi ngiphele ukuthi kona ama-MP bashiyane la ungcono kutshole umuntu ususendlini fuze uphangise ukhulume emsebenzini ukuthi hhayi thina sehambe uzihambele endlini yakho kungcono uba kubavele endlini ngoba abantu bonke bebona kunokuthi uba kubaveka usuku kungena obonayo ukuthi uye uphi.
Namhla sile ngxoxo lomphathintambo kahulumende umnumzana Obhethi Mpofu.
La masosha, la wonke ama security forces ukuthi bakhangele ukuthula. Asoze bakungubhotha izandla amabutho bebona ilizwe. Abantu abanye babele ibhobhu le, abantu bakungubona ukuthi ezitridini lapho kulabantu abezele ibhobhu, abangasomapolisa, abangasomasosha.
Uhulumende weMelika uthi ukhathazekile ngalokho okwenzakala eZimbabwe, othi ludlakela olwabangelwa libutho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msabazo. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Obhethi Mpofu uthi ulethemba lokuthi uthi kusobala ukuthi ibond yesetshenziswa eZimbabwe isisindo sayo asifanani ledola leMelika. Ukungxoxo lentatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasvanda umnumzana Mpofu uchathisa okunenge ngokwenziwa libutho kanye lezombusazwe lezomnotho welizwe.
Abantu abaningi bayakhala kweZimbabwe, bakhala ngesimo sezomnotho, bakhala ngokuswelakala kwemali, baphinde bakhale ngokuswelakala kwamafutha ezimota, njalo-ke lemisebenzi engatholakaliyo. Kukanti bandla leZANU-PF lalithembisile ubana-ke izinto zizaguquka, iningi lithi kakukaguquki lutho. Namhlanje-ke salo-ke okakaba ngumphathintambo ozobona ngangizwaphakathi kwelizwe-ke, njalo kwamanje sengunobhala-jikelele webandla leZANU-PF uDr. Obhethi Mpofu.
Abantu kabayala sinenge sokubekezela uhulumende njalo ezincediswa yiphathi iZANU-PF ebusayo ilezinqumo ezinenge abazenzayo, izinqumo lezi ezizakwenza abantu ekuqaleni babona nthi zibathalisa nzima kodwa zijonge ukuthi izinto zilunge. Akulasilonda esihlala sibuhlungu singapholani. So thina silethemba njengephathi silethemba kakhulu ukuthi imizamo eyenziwa nguhulumende imizamo eyenzela ukuthi incede abantu. Into eqakathekileyo nje kithi ukuthi nasihlale sitshela abantu ngemizamo esiyenzayo.
Uhulumende wakho umnumzana Mpofu kakuboni ngani ukuthi imali lebhondi kayilingani leyaseMelika?
Yinto esivumakele njengoba ubonile ukuthi uhulumende wayitshintshe imizamo yakhe elandelisayo leyo imakethi esetshenziswayo. Imali ama-rates asetshenziswa ngabantu
ekwakweni kuzakhithwa yini ukuthi idola lizawufaka ukuthi idola isalingani le bond kumbe kuyahlela ukuthi okuyalingani?
No, vela akusalingani kitho wakhe ukuthi akusalingani njengoba izinto ezinjengabo-fuel ngitshilo imafutha sezitshengisela i-rate esetshenzwayo kumakethi. Imakethi iphume sobala ukuthi kona itshengisele sobala ukuthina idola le bond azikho one bond itshengisela ukuthi idlalela kuma-350.
I-37 years le edlulile ngwasole new dispensation uyakhuluma ukuthi i-37 years lapha wafa ezomnotho economy yahamba yabulawa ngabantu ababengwazi ukuyimanager lokutshontsha lokusela yonke into enjalo. kambe abantu lana bazayike la bahla bahambe le nothu lana bahamba naye wonke bayike lo njalo
angazothi ngoba nabale ndawe njalo kwesi ilizwe leli 37 leva zithi ningi yakhona iminyaka eminingi yakhona kade ilizwe lingaphansi kwama-sanctions ngokuthi ilizwe ode lingavunyelwa ukuthola izimali ezivela kwamanye amazwe ilizwe ode lingatholi ukuthi i-investment evela kwamanye amazwe zonke izimali ezikade zitholakale ama-US dollars kade adlule e-America bafike baya-block kutangena ezimbabwe
abaningi bathi bethuswayo kubona-ke abebutho bebhota bhota ezitaladeni kunye namapholisa behlomile kambe ngabe kwenzakalani
silamasosha sila wonke ama-security forces ukuthi bakhangele ukuthula asoze baphuma ugoqa izandla amabutho bebona ilizwe abantu abanye babele ibhobho le ngathi akubona ukuthi ezitridini lapho kula bantu abethole ibhobho abangasomapholisa abangasomasosha
laba bamba yini abantu laba ngoba angithemba ukuthi elizweni njengezimbabwe bampofu ngaba lo mntu olombhobho plane lapha
angabaka amapicture akhona sayathengiswa njalo ngizotasababantu abanye bakhona abanye lokhu bebanjwa of course kulezinye izigangi lazo ezigqoka ama-infomu amasosha
lona-ke imandla lezanu p f selihlale isikhathi eside kungabe kukhona yini ukubana selingaphumula
izanu p f kayiyindawo abantu bangathi isabenzeni behlale phansi kayiphumi and asuthi ngodlakela ayiphumi ngedemokrasi
so lapha ngezindlela ukuthi ibandla lelikusa likhona kuzobe
naphakathino vele kazithuki ngakho aso nto manje vele bazaloko
becabanga ukuthi wayewinile ke Nelson Chamisa
icabango izifiso cabanga uyamukela izifiso akudla nto njalo abantu ezibobo sezithuthi
leyari igama elekshini
nje yazi sengihlale mina kuparty the whole of my life azange ngibone angikwazi ukuthi urigo khona kurigo nje
before you go awini military state amasosha azibambile ukuthi upresident vele ngiyo lamandla lapha kumbe amasosha lamandla
no he's the president with the power akula masosha ukuthi it's really a myth very misleading perception just because you've got one or two soldiers walking the streets at the request of the police then people think this is a military state
no.
What is it that has been done by the soldiers that would warrant that kind of feeling
Dr. Mpofu uyekhuthaza abantu ubana-ke xa ulezikhalazo ezikhona bakhululekile ukuthi baxhasane lebandla lakhe bakhulumisane kukanti laye ulesifiso sokuthi ahlangane lozulu wonke njalo-ke uthi laba-ke abathathela abantu izimpahla ezitolo ukuthi baluthe kumbe batshonte izinto zabantu kakulunganga imela Studio 7 ikamera mngezi Jesus Banda
Amalunga edale lePhalamende awebandla leMDC athi alokho edlela evalweni lanxa esezivezile lapho ayicatshe khona kulandela ukudingwa kwabanye babo ngamapholisa besetheswa icala lokuqoqa ukutshengisela okwenziwa ngenyanga edluleyo. Kwabotshwa amalunga alitshumi lambili akhululwa ngamunye ngamunye ngemva kokuhlawula imali yesibambiso ebail. Okhutshwe ekugcineni umnumzana Amos Chibaya uze wakhululwa izolo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lelinye ilunga ledale lePhalamende elimela isigaba seSouthern, umnumzana Peter Moyo olendlu eyagqekezwa ngabantu ababegqoke impahla zabantu makhaza bemdinga.
Ye, sebekhona sibili sebebuyile namhla womnumzana wethu National Organizer wethu ubuyile uChibaya bonke othabitha babuyile sesikhona sesiphendukile sesibona engathi kumbe umoya omubi uNkulunkulu usewuxotshile mbitshana nje kodwa ukhona silokho sisiyenza khonokuyana okuthathelana but hayi sonke sesikhona kathe sesiphendukile sesiyabona ukuthi kona kuyazalwa nkomoni siyabe silokho sithuma lathi ama-chief wipi besiyakhuluma nospeaker ukuthi bamxwayisise ukuthi abekwazi ukuthi amalunga ephalamende ofuze abe le freedom ukuthi bayenze into abaye befuna ukuziyenza ukuyenzela ukuthi kona izigaba zethu ziphumelele so bahamba ama-chief wipi bakhuluma nospeaker asazi ukuthi uspeaker akarespondi but umumo sungathi sungcono mbithana yikho libona sesikola sonke
manje bona labo ababecatshile abafana lawe kukhona yini elali uncedo laluthole ebandleni ukuthi balicatshise?
Hayi, ibandla lethu njengoba likwazi ukuthi kona kali la mali, indleko zangkhona zisuka zisebenza zilengi kakhulu. Siyabe siphonga ukubona ukuthi labangane lathi abebesizwisisa, bayabe bona ukuthi kona bangakwenza njani. Okunye lakho siyabe sizingenela izikhwama zethu zincedisa njalo abantu esibamelayo ababe behlangane nodubo, siyabe sikhipha izimali ezikhwameni zethu. Ibandla lethu abantu babekwazi ukuthi kona alila mali, ibadlaleli ngalabantu nje abazifunela ukuthi kona kube lohulumende omusha elizweni. Asila muntu osinika imali, imali nje sizitolayo kubangani bethu. Njengami nxa ilomngani wami yafonela umngane wami ukuthi hayi sendlalele nodubo lapho uyancedisa, lami ngikhipha okunye okuya kungokwami ncedisa lami i-constituency wami sisebenza njengakhonokho kuncedisana. Even singama-MPs wonke omunye angathola ulutho namhla anike omunye, omunye angathole kusasa anike omunye, sisebenza njengakhonokho siyabe siloko sihamba.
Manje ngokubona kwenu udubo alusuke khona soluphelile okokuthi nxa uzivakatshele kwenye indawo uphenduka ebusuku vele uyabungesabi?
Udubo kaluphelanga ukuthi du ilizulu kade lisina ligasile nje but liyaphenduka. So lapha akulashuwa kufuza umpo uhamba nje siphukuphuku, kufuza uhambe ulimukile. Sibili, i-security yakho nxa ule security ikuone ukuthi kona uhamba njani. Iwena nje njengomuntu lokhuyana ko uchazeka abantu besiya kwezinye indawo eziyabe zilabantu abaningi, ngicela ukuthi kona ama-MP bashiyane lakho. Ungcono kutshona umuntu ususendlini nxa ubhizi emsebenzini ngomsebenzi, kufuze uphangise ukhulume emsebenzini ukuthi hayi mina sengihamba. Uzihambele endlini yakho, kungcono bakubambele endlini abantu bonke bebona kunokuthi bakubambe ebusuku kungena obonayo ukuthi uthethwe ngobani njalo isikhathi bani.
Manje bakhona abanye benu abalwabo nogada yini ababagcinayo?
Ye, abanye balabo, abanye labo kabala njengoba likwazi ukuthi khona labafana abancane abazange bathola izimali ezingathi zise ukuthi bangahamba nabantu ababagadayo. Sibili, abalutshwani abakukhwanisayo konoko. Kodwa-ke nxa ungu-MP endaweni yakho uze ube labanye abafana, uyawubona ukuthi khona ngabantu abahlakaniphileyo labo bekukhangela ukuthi khona uhamba njani. Bayakuncedisa, ungakhangela umnumzana ubiki wancediswa ngamakorokoza, abantu labayana abazithengisela izimali yibo abantu abancedisayo. So even uselocation fuze ube lumuntu wabantu bezothi kona into yena leyo ingaba khona abantu baphume.
Manje liyavunyelwa yini ukuthwala izibhamu?
Izibhamu uyavunyelwa nxa ube kunikile incwadi. Nxa ungela ncwadi uvele ungaqali. Nxa ule ncwadi wayithatha ngendlela eqondileyo, abaningi balazo ngendlela eqondileyo, ngoba bangakubamba ungela ncwadi, hhawu uyafela ejele. Bayakusiza ukuthi sebekutholile ababo yibo abahamba benezibhamu kungela ncwadi. Thina bethu nxa ungazange ulandele indlela yangikhona eqondileyo, ngoba zitshiyetshiyene, enye ufuze ohlalela endlini ungaphumi layo, ezinye lazo uyaphuma lazo, ezinye nxa usiyabhenka izimali zakho kuyibhizinisi okwakho, usiyabhenka izimali zakho kwelapho efuze isebenze, bangathola njalo uyisebenzisile ngendlela elingazange likwelelane ngayo, bayakuvalela futhi. So abanye balakho kusiya ngokuthi uyenzani, abanye abana.
Lo ngumnumzana Peter Moyo, ilunga ledale lephalamende omela isigaba seSouthern eHarare, engowebandla le-MTC elimela iphalamende, obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Uhulumende weMelika uthi ukhathazekile kakhulu ngokuhlukuluzwa, ukudlwengulwa nokubulawa kwabantu abangamachumi phose amabili ngamapholisa lamasotsha ngenyanga edluleyo eZimbabwe. Embikweni owethulwe izolo lugatsha olubona ngobudlelwano balelo lizwe lamanye olwe-State Department, uhulumende weMelika uthe njalo uphatheke kabi ngokuhlukuluzwa kwamalunga enhlanganiso ezizimeleyo okuqhubekayo. Ngokunjalo uxwayise uhulumende weZimbabwe ukuthi achiyane layo yonke imikhuba yokwephula amalungelo oluntu, njalo akhulule bonke abalwela amalungelo oluntu ababotshiweyo. Elemelika likhuthaze uhulumende weZANU-PF ukuthi akhulumisane lamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lozulu weZimbabwe jikelele. Kudingwe isisombululo kundaba zombusazwe lezomnotho ezihluphayo. Wengeze wathi inkulumo lezi kumele zikhokhelwe ngumuntu olilunga elizimeleyo ongeyamelanga kuhlangothi oluthile. Umongameli Emmerson Mnangagwa uqhube inkulumo ezifanayo ngeviki edluleyo lapho ahlangane khona labakhokheli bamabandla atshiyeneyo ancintisane labo kukhetho lukamongameli nyakenye. kodwa umkhokhelwe MDC umnumzana Nelson Chamisa kahambanga kulumhlangano. Elemelika lithi njalo uhulumende weZimbabwe kumele abophe wonke amasocha lamapolisa aphatheke ekubulaweni lekuhlukuluzweni kwabantu kulandela ukutshengisela okwaqoqwa zinhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ngenyanga edluleyo. Ukuhlaziya amazwe eMelika uNtungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uDr. Brilliant Mhlanga.
Umbiko weMelika lo ubuya ngesikhathi esihle kakhulu futhi wenza kube lula ukuthi umuntu wonke azwisise ukuthi izehlakalo ezenzakala eZimbabwe zindi okungakanani. Umhlaba usuze wakubona ngoba izolo lokhu iSADC ibenze istatement sayo ikubeka kusiba sobala ukuthi yona ini ehlangothini lukaMnangagwa onguye ngumbulali ohlukuluza abantu, obulala abantu, esenza konke lokudlengula abantu. Umbiko njengalo uqakathekile ngoba ingayekelwa ukuthi izanu imiswe izenzo zayo lezi ingaqhubeka yenza okuningi hlukulu zabantu abahluphe kakhulu ngoba uZulu usehluphekile eZimbabwe.
Uhulumende weMelika uthi njalo uhulumende weZimbabwe kumele akhulumisane lamabandla aphikisayo kanye loZulu weZimbabwe ejikelele kunkulumo ezimele zikhokhelwe ngumuntu ozimeleyo ongathathi hlangothi. Ubona evuma yini uMnangagwa lokho?
Okokuqala, ngivumelana lombono onjalo ukuthi akube ngumuntu ozimeleyo ongathathi hlangothi. Kodwa nxa ngikhangela uMnangagwa ngokukwazi kwami ngikhangelisisa indlela asesebenze ngayo lezalo indlela eziphatha ngayo. Ulakho ukuthi aphume ezenzo okuvumayo kodwa echaya indiva nje kungela lutho alwenzayo. Njengoba nasimbonile esenza izaba kuvike ephelileyo ebiza abantu ukuthi abazohlangana kwenza inkulumo estate house sakhe, lapho abantu abalokhophe khona, abantu balokhophe ngestate house okungena kwakhe estate house kodwa babizela khona ukuthi kahle uzohlangana. Angakuvuma nje lokhu kuyindlela yokuthi avale abantu amehlo. Mina ngokubona kwami ngigcizelela ukuthi nga uhulumende weMelika uyahlala eqaphele ukuthi uMnangagwa angaza kuvume lokhu kakwenzi ngokuzimisela. Uyabe kuvuma nje kuyikuthi uzama ukubavala ingqondo, abavale nje namehlo.
Uthi njalo uhulumende weZimbabwe kumele aguqule indlela asebenza ngayo kwezombusazwe kanye lakwezenotho, amukele umbuso wentandweni ngesingathi idemokrasi ngokugcweleyo. Ukubona kukhona yini ukuzinikela kuhulumende kaMnangagwa?
Hayi ke khonapho yikho uMnangagwa ngasoza kukwanisa ukuthi akwenze khonokho futhi kasoza akwenze. Angimboni namhle ngakwenza lokhu ngoba i-America isithe kakwenze kube njalo. Izanu iyasala ikhuluma ngesilungu bathi ikukhuluma ekhangele ku-left yena esenza into eyaku-right. Uzahlala njalo nje hayi ndawo.
Lo uDr. Brilliant Mhlanga ingcwethi ehlaziya izombusazwe waxoxa ecingweni hlontungamile inkomo e-Studio 7 esebhilithane. Iphephandaba leThe Herald lithi akusiqiniso ukuthi umnumzana Tinashe Kaitano oleminyaka engamashumi amabili wabulawa ngamasocha kunyanga edluleyo njengalokho okulotshwe yinhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum. Kumbiko kanye le Amnesty International kugwalo abasanda ukulwethula. Umnumzana Kaitano ubikwa emiswe phambi komthethwandaba kamantshi eKhadoma ngomvulo. Uhulumende uthi uthola imali engamadola ayizigidi ezingamachumi ayisithiyagalombili i-$80 million nyanga zonke ngokuthathela abantu kanye lamabhizinisi umthelo we-2%. Uthi imali le izasetshenziswa kwezinye inhlelo hatshi kwimiholo yezisebenzi. Umntwana osanda ukuzalwa obelahliwe uhlengiwe empompini ze-drainage eDurban kwele-South Africa ngemva kwamahola amane. Abedlulayo bamzwe ekhala, kwasekugejwa wakhutshwa. Abakade bebukele baqhakezile bajabula ngalesi senzo, njalo umntwana lo usiwe esibhedlela eziphilile. Ngesizwe abalaleli be Studio 7 abesithumele umbiko wabo nge WhatsApp unombolo ezithi 0012024650318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni.
Yebo Studio 7, ngiyalibingelela lonke, ngibingelela lawo imisakazi. Ayikho into engakuya lomnankagwa Ethiopia wezama ukuthi kumbe izibabhe ilunge. Lokho kade kusho ekhuluma ukuthi bamthembisa imali ngamanga luhlaza choko, njalo lesidaba lokuthi kumele kulungisiswe i-AU ilungisise udaba lwezimbabhe ngeke ziyafana lilungisisa, ngoba e-Afrika lapha kubusa amapentsheni yazo wodwa, abantu asabagugile ngaba kumele behlale phansi, bethathe umhlala phansi, badle behleli phansi, kodwa beyafuni nakho ukuthi bephume ezikhundleni kungene ulutsha. So sicela ukuthi engathi izimbabhe kungalunga okhuluma yimi engongazwa phansi kwanalo komnyama obambile emagosini amnyama cha.
Lo ngumlaleli weStudio 7 osithumele imbiko yakhe ngeWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Lawe ungasithumela owakho usitshele okwenzakala kwesakho isigaba, kumbe ubingelela abangani lezihlobo. Ukhumbule ukuzibetha ngegama. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapholisa eMpumalanga eSenegal asebophe abantu abalitshumi lambili, athathela abanye ingqamo lezinye izikhali kulandela udlakela oluqhamuke kulelo lizwe oluthiye ababili betshonile. Ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lokudinga umongameli, udlakela lolu luqhamuke eThamba Gounda eMpumalanga kweJakha phakathi kwabasekeli bakamongameli Macky Sall nomunye wakhe webandla eliphikisayo umnumzana Issa Sall. Umanyano wamazwe omhlaba o-United Nations uthi abantu abazinkulungwane ezisitshiyagalombili i-8,000 sebebaleka emizini yabo endaweni ye-Yei River State eSudan ngenxa yodlakela kwaqhamuka ukulwisana ngenyanga edluleyo phakathi kwebutho le-South Sudan leqembu lamalwecatsha ele-National Salvation ngenyanga edluleyo kazibandlela, lanxa umongameli Salva Kiir nomkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Riek Machar basayina isivumelwano sokulondoloza ukuthula. Umsakazo we-BBC uthi kufanele elemelika lidingisise ngokwenzakalayo kulandela ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba yayo uRon Skens ngomunye umsekeli kamongameli Donald Trump e-El Paso eTexas emhlanganweni lapho umongameli abekhuluma khona. Umsekeli lo obegqoke ingwane ebilotshwe isilogana sika-Trump esithi Make America Great Again wexele intatheli zindaba lewayifuqa kodwa ayilimalanga. Abanye bathi mhlawumbe uphehlwe ngamazwi kamongameli Trump obegcona intatheli zindaba ngokuthatha uhlangothi, njalo egcizelela ukuthi kwakhiwe umduli emngceleni wele Melika lele Mexico. Namhla kwezomculo siliqhunsela uSingin' Glory kaLorraine Maplanka esake sakhuluma layo kuwona lo umsakazo weStudio 7.
ULorraine Maplanka intombazane yakhulela kuBulawayo. ULorraine Maplanka sithi kubizwe lo msebenzi, kodwa ngingumiss Thothombe ngiyendile ngendele ejaheni elihle elithiwa Blessing Thothombe, onguye ngisebenza laye umanager wami, nguye odirect izinto eziningi. Okwangenza ngahlabela umculo we-gospel ikuthi ngilikristu ngazalwa kutsha, ngathi ngangazi likaJesu, and I felt it's the best way yokuzi-expressa ngokukhuluma ngonkulunkulu wami ukuthi ungibusisa kanjani. Kanjalo ukwenza njalo kuyaphakamisela labanye ababe belalela umculo wona lo, ngoba ukwenza njalo siyabe sibambisana ndawonye lomzimba kaKristu ukwenzela ukuthi abantu babusiswe. Yeah.
umculo wentombazane yakobulawayo elephimbo elimnandi uLorraine Maplanka isithi Singing Glory. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende weMelika uthi ukhathazekile kakhulu ngokuhlukuluzwa, ukudlwengulwa lokubulawa kwabantu abangamachumi phose amabili ngamapholisa lamasosha ngenyanga edluleyo eZimbabwe. Ngasikhathi sinye amalunga idale lePhalamende wayebandla leMDC athi elokho edlela evalweni lanxa esezivezile lapho ayicatshe khona kulandela ukudingwa kwabanye babo ngamapholisa besetheswa icala lokuqoqa ukujengisela okwenziwa ngenyanga edluleyo. Sixoxe lomabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla leZANU PF umnumzana Obethe Mpofu yena othi isisindo samabond notes asifanani lesisindo sedola leMelika. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.